Iningi lamabandla akumanyano oMDC Alliance afana labo Transform Zimbabwe ekhokhelwa ngumnumzana Jacob Ngarivume, ele People's Democratic Party elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti, kanye lele MDC elikhokhelwa nguProfessor Welshman Ncube asola umkhokheli weMDCT umnumzana Nelson Chamisa embeka umlando wokuphambuka kulokho abavumelana kikho. Kodwa umgcini sihlalo weMDC Alliance umnumzana Morgan Komichi uthi akusiqiniso lokho okuchiwo yinkokheli yamabandla la. Okukhona uKomichi uthi yikuba kwangeniswa amalunga alesisindo kulezo zigaba lamaward ngenjongo yokuthi banqobe ukhetho lukantulikazi 30.
We effected changes in Mazwesa.
Abethwa sebakhethayo ebandleni bebegcine ukwedlula abalethwa yi-alliance. Saguqula lowo owayekhethiwe ukuba amele isigaba seMazoe South lapho kwakukhethwe khona uFaith Chakwela eMazoe West, bekulo Tamari Chimanzi kuthi eMazoe North kwakubekwe uTinashe Muchuri. Laba bantu kabaziwa nguZulu wakulezo zigaba, ngakho belifuna senzeni singene kukhetho labantu abangaziwayo? Lifuna sithabise abantu abalutshwana nje, kumbe sithabise abantu bakuleso sigaba? Kungakho senza leyo nguquko isenzayo.
Kodwa ingcwethi yezicubungula ezombusazwe zithi akumangalisi okwenzakalayo kuMDC Alliance. Omunye walezi ngcwethi ngumnumzana Bekezela Gumbo osebenza ephansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI.
Indaba leyi esisenzakala ku-alliance yokuthi abantu i-MDC kaChamisa isinjani, sithatha isijwamula amasithi ithathela ama-alliance members, indaba mina engayibona kudala ukuthi izayenzakala. Ngenxa yokuthi uyakwazi ukuthi kathi sokuyi-last minute abantu laba ama-alliance partners ngaze qasha ukuthi sebezimela bodwa, awusuze kube lani, usuze ukubancede ngoba abantu vele bona sebejwayele ukuthi bazavotela umuntu we-alliance. So into kathi sikhaya ukuthi izayenzakala, ikakhulu kumaphati uNcube nguye kathi singakhalelanga ukuthi ngathathelwa amasithi. But laba abanye esikhangelisa ukuthi ngakwenza ngoba one abantu bangikhona akula, kumbe singathi le yi-constituency yakho layo sibe ukuthi nxa singakuthathela akula lapho njani uza compete akula. Into kathi siyikhangelele nalo ukuthi ngayenzakala, especially ngomuntu nje ojamisa songani ufuna ipower kakhulu.
Ingcwethi zithi kodwa ziwelelana lokunye kokwenziwa ngabe-MDCT ngoba kungasizi lutho ukuthi kuyiwe kukhetho kubekwa abantu abazamela i-alliance bengaziwa nguZulu njalo abangasoze balunqobe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.